ubututha bethu busekuthini xa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi kodwa thina singelalutho esilutholayo bona bahlakaniphile thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzani ke nika umzekeliso wokuthi xa singasayina isivumelwano neSingapore iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola ilithium lathi kumele futhi sithi kiSingapore thina wena lina Singapore xa lithenga ilithium thina silenyama yenkomo lapha thengana ibeef yethu sibe le market lathi enkomo zethu bese siphenduka lapha silime futhi inkinga yakhona yokuthi izivumelwano zakhona zingaze zisayinwe abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela msakazi ungabiza umhlangano wokukhuluma kobulawayo lapho uthela asibe sizokhuluma ngento eyenzakalayo kudala ngezaphu nezanu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama-bilateral agreement lawa asayiniweyo njengabantu bakobulawayo njengabantu beZimbabwe ukuthi sigcwalise lathi ukuthi silibhenefithe akula mpu ocabanga khonokho esikufunayo ukukhuluma kuphela sinama-PhD ama-PhD akhona wonke useless unless and until siqalisa ukuba practical in our thinking le mfundo yethu ama-university ethu onasi labolupane aqalisa ukufundisa abantu abangama-industrialists abantu abangama-innovators uhulumente angazasayina agcwalisa ilibrary izivumelwano lezi nxa singatshintshanga iingqondo zethu sakhipha ubugqini esabutshiyelwa ngama-British abasifundisa ukusebenza engithi mina yi-training for servitude sifundele ukuba ngo-accountant si-account imali zikabani amakhampani akhona engasekho unless we begin sisilahlele ingubo yobugqini esengqondweni yethu ama-agreement lawa sizasincede lutho.